Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithatheke leli thuba ngibonge uThanonoka Wande ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-28 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti.
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo village head noma usabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acithwe mahlayana lokhe luqhubekela phambili elizweni.
But inkinga yokuthi ama youth, imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona.
Ibandla elibusayo eleZANU PF seliphatheka kumkhankaso okhetho lomnyaka ozayo ka-2023 likhangela kakhulu emadolobheni lapho elithembise abahlali amastanda okwakha izindlu.
Kodwa ke nqaso kubuye ukuthina uhulumeni uyathembisa ukuthi igethi zaba nganene ukuhlupa kwayo nqaso ukuthi kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagethi alingana le 300 megawatt.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti. Leli bandla lithi phansi kwalolu hlelo induna ziphiwe umlando wokuqoqa osobhuku ukuthi babuthelele abantu abangamashumi amathathu ngamunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Limqotho elabadala abathi okuluma indlebe ngwakho njalo inhlwa kayibantu ngakhathi ethe silomcubungulo inyanga ezimbili sikhangela ukuthi kungani njalo abantu bemareva nebemaplazini bekhanya bengabantu abahlala bethukile kungafika umuntu emzini. Ucubungulo lolu lusikhombise ukuthi ubaba omhadi ethe lomzabalazo inyanga ezintathu ezedlulileyo ehambe ibona izinduna zomdabu namasabhuku bakhombisa ukuthi kufanele ukuthi bakhethe ezinye izinkokheli zomdabu ezivela kuZANU-PF okuthiwa ngama-village head. Kwezinye indawo ama-village head lawo sekhona emapulazini nemakhaya.
Manje ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokhu?
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi abathathu kube lo village head noma usabhuku wabo ovela kwe-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi, bangena inhlangano yiphi, ama-church yaphi, njalo laba osabhuku yibo abazadinda nokwevoti bahle bakuthi abantu labo abathi ngababo bahambe baye bavotela noma bavoti bebakhangele ukuthi abaphambuki ukuvothela enyibandla ngaphandle kwezanu. Sesibonile abantu laba abantu bamashumi amathathu laba bevillage yethu bazahlala becubungulana they spy on each other. Ngayem chatweni abantu batshele ungaye church bakwazi ungaye mfeni bakwazi ungavakatshela bekwazi yikho sesikona ngani I strategy lezi ngezika Adolf Hitler owe Germany lowo owaqalisa naye ukwenza izinto ezinjalo waforma I teachers association Nazi teachers association waforma ukuthiwa Nazi lawyers association waforma into eziningi women Nazi women front yikho ke abantu bakithi siyabacebisa ukuthi konke lokho okwenziwa izana akukho emthethweni traditional leaders act iyatsho mhlophe ukuthi umuntu okhethwa ebe ngusabhuku induna noma umlisa kafanelanga ukungena ibandla political party fanele ezimele mpo ngoba uyabe edila esebenzela abantu uzulu jikelele njalo le constitution yethu kufaka mhlophe ukuthi umuntu ongaba ngusabhuku village head crawl head traditional chief emlisa abafanelanga bangene lama-politics kodwa kathe sesibuka ubaba umhadi efanele ukuthi nguye o-protect i-constitution sengivayolete i-constitution ethatha abantu ama-political activists sebenza osabhuku khathesi abantu laba bayabhaliswa kube lama-afidavit kwenziwe ifeki afidavit ukuthi hhayi asobantu be-politics bona besavakala abantu laba strategically kuthiwa baza hamba ndlano yevoti bekhuba abantu babo ukuyavota yena usabhuku wabo ephambili usecond wakhe esemuva yikho ke sizama ukuthi bakunanzeleli ukuthi into yenziwa izane ukuphelelwa ngumphako eselamacebo sebebamba konke ngoba bayesaba sibike ukuhluthulelwa constitutionally kumbe hhatshi sinani sisithe sililuma indlebe lisale lani lisazi besiyibambele into ngobunono yikho sikhe inhloka yebantwa ngekhanda siyabona
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF ngalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba lunye ibandla elibusayo le-ZANU-PF seliphatheka kumkhankaso wokhetho lomnyaka ozayo likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa khona ngamabandla aphikisayo kobulawayo umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Jabulani Sibanda usephume ijumo ekhankasela ibandla lakhe ethembisa ukupha izitanda zokwakha izindlu emadolobheni Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini kobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you. If you are under attack, I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many, many, many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your national serious as a people. Ngimfazi ngalosho futhi.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa ngusibanda ngamanga aluhlaza joko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela umnumzana Matthew Bhubesi Sibanda ngenye inkokeli kubandla lezaphu
ndiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela hayi kudala silithenjiswa kusukela ku 42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hayi la yosemsebenzini umfowethu yikampeni leyo ukampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli bandlela ubusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lokho lokho lesiyaphambili.
U-Senator Gideon Shoko, owebandla le-Citizen Coalition for Change, uthi ibandla le-ZANU-PF alinamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kayilaleni, i-state has got land. So nxa kuyenzwa okwe-land kuma-state institutions, kuyenzwa kuma-public service, kuma-public servants, it must be done in public, public service commission. Yiba abayi-in-charge ngezinto lezo. I-campaign ye, uvile okuvele kunjalo vele i-ZANU ihlale njalo.
Intsha yebandla le-ZANU-PF obulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le-ZANU-PF.
Ukutshiwo ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobha amakhansili ukuthi anike kwentanga istendi kumbe abafasilitatele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba kwentanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa ikhansili ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala bona phana ngibona ngani ungaba ngcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Uhlelo oluhle olungasolo ekhampeni kodwa lokuthi luyempawu wentanga.
Omunye osakhulayo uNkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kakhulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth sithole ama-stands but inkinga yokuthi ama-youth i-majority yama-youth ayikho ku-government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on that one.
Ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo mgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Bandla.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lanxa inkampani yebona ngaloludaba eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isithi isalungisa izititshi zamagetsi ewange leCaribe njalo uhlupho lolu luzaphela. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakalayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili. Kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphongucitsha loba sikhathibani. Sikhuluma nje ngananzela imibuzo yakho obuyithumele kodwa ke ngiphuzile ukuphendula enxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile imafoni abengachajanga. So uhluphe silalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga acitshe ngo-7 p.m. Khonokhuyana-ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshele ukuthi ha njengoba imini yonke setshone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona kutho ukuthi kasahambi. Abantu baye besapheka abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni be-ayina besenza lokhu lalokhuyana kuphonga ukuthi qa asehambi ukuthi azabuya nini yilo kuhlupho abantu babengalwazi enelisa ukuthi abuye emadabuka abusa enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku kumbe abuye after 30 minutes. Amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi la manzi agcine esevaliwe ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezikibonxema labokrateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu? Sibona ukuthi isikhathi esine ngabantu bahlezi bengalawo.
Amagetsi ayadula. Kungani sisho njalo? Ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi. Uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki. Izimuli eziningi-ke zisebenzisa igetsi elidlula lapho. Ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini. Ngokunjalo-ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badependa ngayo kumbe bathembe yona igetsi. Nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy. Khonokhana sokubangela ukuthi umuntu lona agcine echitha imali eningi kakhulu. Ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayihlali phansi kayehliswe. Kube zokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangelela izweni kule mihlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi. Kulalabo abawathenga bengakasebenzi kube zokusiba lalabo
abawasebenzisayo babesebebhadala kugcina esingathi ngama fixed charges labana abangakafaka ama cash power. Labo ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo wonke umuntu kasebenzi kabe le ndlela efana nayo yokusebenzisa ama cash. Ngakho ukuthi lizwe lonke lisebenzisa cash power abantu abasebenzisa cash power. Ngakho ukuthi abantu basebenzisa ama postpaid meters lawana kumbe ama postpaid amagetsi labana abhadala ngemva kokusebenzisa wonke umuntu kabe njalo. Kodwa okusokuvamile kade sikuthi abantu baqala bawabhadalele bengakasebenzisa amagetsi okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi yabidula kakhulu. Kodwa ke nxa sokubuye ukuthini uhulumende uyathembisa ukuthi igetsi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale. Ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje eParliamente, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovember siyaphela amagetsi abengaseyilo hlupho elizweni. Ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa ke iunit 7 lana ezafaka amagetsi ona lawo kuzokwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usechayele ihlombe iqembu lomdlalo kakhilikithi ngokunqoba elePakistan ngerun enye emdlalweni weInternational Cricket Council Men's T20 World Cup eAustralia izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eKaroi adinga ongaba lolwazi losane oludojwe lapho okulahlwa khona izibi. Usane lolu lucatshangelwa ukuthi lulamalanga amabili okuzalwa. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ongathesi ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele msakazi lakubalaleli baka Studio 7 la kungakhethwa khona uhlangothi. Msakazi bengilesicelo la ukuthi mhlombe mawungasenzela ke sibe le family meeting nje yangapha ehlangothini lesindebeleni ngoba ayiqiniso badalaya ayikhona akusiyindlela le siyokuphila hayi akuseyiyo akuseyiyo. So kufanele sithathele inyathelo lelo lizovuma esewesiphumelalo ku-family meeting. Bengisacela ngale kubobaba uGawule la kubochuma la kubo ngale kubaba uOndiweni la ngapha kithi ke nje kumthwakazi la kubomafa ubaba umafa ngale sike sikhulumeni senze i-family meeting nje ngoba sizokhuluma sithi njengamaphati wonke ngoba vele omunye uzobe ebhekeleleni ukuthi uyadla kanti ngapha thina sesiyalimala lati njengabantu besintwini. So isicelo sami msakazi ngicela uzame nje ukuthi uhlanganise lalabo abantu wonke la mabandla angathi aphethe ende bashiye le nto zamabandla ukuthi siyazi yebo ye basebenzela amabandla abo balokhu. Kodwa ngaleso sikhathi siyabe sicela ukuthi bashiye konke lokhuya sike sikhulumene as a family sibonisane nini kukhona into engahambi kahle la phela ngeke sizehlupheke siye labantu bethu basale behluphe. So asilungiseni le ngiyacela bathokaza abahle kini lonke maphathi okwamaphathi akube ngokwalesa edini sizibambeleni nje i-family meeting silungiseni okwasekhaya. Isicelo sami enginaso leso kubochuma la kubo Gawule ngale la kubo babundiweni langapha kithi kubomthokazi abahle asike sihlaleni phansi njengabantu bahle sizozondelana sithini sithini indaba nansi la la wona ga alaspele. Wona manje asikwazi ukuphila. Ngiliqinise sengalisho leso msakazi. Isicelo sami njengo
studio. Studio 7 abantu abaphucukileyo abasebenza umsebenzi la uqhatshelwayo. Alikhethi hlangothi. Studio 7 siyaze ithatha ihlangothi. Siyabonga kakhulu ukuze izindabeni sinikezwa zona. Hayi, noma lalithi abantu bayathuka kodwa ubelief kawuliyekelani bengani bayamtshela abantu. Akulandawo, yekelani bengani bayamtshela. Yikuthi ungani uyacitshelwa kazazi vele into ayikhulumayo. Hayi kazazi, shemu kazazi. Hey, thina bezaniphef. Hey, thina bezaniphef. Izaniphef ngomuntu wonke efune ukufunde kono. Akula muntu ongabuswa izaniphef, wonke umuntu uswa yikhulumende wezaniphef. Engakwenzekani ngeyakhe, ungakhangela lwana umuntu, lwana wesishoneni wethu. Kulobuzini kwetuchamisa mtengese gaurayiwe tengese nebana bakhe neba sikiri bakhe gaurayiwe azanga yenzwele kodwa ubheka uJob Scott ngokuzama kulo umo blessing ali uloke phakathi kodwa yena uyasethi hey ilizwe lomthetho lwana umuntu wezana wethu uchamisa kabulayo kuye umthetho kawukho yini indaba umthetho ungagijimila kuye la yena lona umuntu kuzamphelela uyakwazi ukuthi umnangagwa thina siyamazi ngupresident uvele uyakampeni ukampenelisa idake kakurum but yena ubelieve kawulu uhlale ebantwini lomuzi ebantwini uhlale emalokitshini kahlale istate house ungamtshintshela kuyinto lokhu uzabe sebone ngani kubi engabona abantu abakhatshana kwamazwe ngani bambuka bazasuka behluphanela ngelinye lamalanga seqalisa ukuthi bamzondile kathina ngiyongakhetha magama okunye la uyakhetha amagama ungazabhabhula umbangazwe ngani kuthiwa ngamadlozi angini mntanami hawu zisole kokunye la nxa ukhuluma ungaboni ukuthi lokhu kubuhle kubuntu lokugubi la mphethe thathike kakho siyabona
Studio 7 divuka njani badala divuka njani hayi thina siyavuka siyavuka sibilayi ngithanda lonke basakazi bethu ngithanda lonke lisibalela indaba ngesindebela ngesishona lonke ngiyalithanda kakhulu ngisithi inkosi ngayisibala nezikhathi zonke leluse iligcine nomsebenzi lesiphathele wona ye into ekhona lapha engithanda ukuyikhuluma mina wonke abalaleli be Studio 7 jikelele asikhuthazana nani kakhulu ngohlelo lokhetho lweZimbabwe bakithe ekhaya sikhuthazana nani kakhulu abalaleli Studio 7 bonke indawo ngezindawo kakhulu abasekhaya ikhuthaza iyouth yebhalisa ukuvota yebhalisa ukuvota iyouth kuvotwe nasifuna utshintsho imfundo isibhedlela zibe khona amatisha ibe khona emakhaya imfundo ibe khona kube le education eright ekhaya asizame nini sibili bayebhalisa kube kuhle sibini babona ukuthi umuma umi njani abantwana baseZimbabwe labadala konke liyabona ukuthi kumi njani khuthazana abantwana bevota umntwana senxa sele more than 18 eselelungelo lokuvota oselesithupha selelungelo lokuvota hambani liyebhalisa ukuvota abantwana livotele elikubonala ani likhulile liyakubona ukuthi kumi njani elizweni lakini akudingi ukuthi ubuze ubani kumbe ubuzeni uyabona ukuthi kwenzakala njani kulaziphofu ezimbabwe laphana kulanto bonke abantu babona bayacabanga lekelane lezanu p f le encindezela abantu ayekelwe sibili zanu p f le encindezela abantu ngaze bakhuluma amanganjani amangabo sazabonakala kusele kudaleni khonale kuzofika lesi sikhathi sanamhlanje hambani liyevota mayouth sonke nje labadala sihlane sikhuthazana nini kuhle siyanani lalokho esiwududu lesi sitoke silubambeke kuze kuze kube nini ngabe shua abantu labala kusasa manje kwakathesi zamanini hlobo
salibonani salibonani ku Studio 7 bo Chris bo Dungamini lonke abasakazi baka Studio 7 linjani siyabonga umsebenzeli wenzayo elokukhipha zonke indaba lezinye ziyabe kubizana PF ifuna ukuzifihla kodwa lina siyakhona ukuzizwa siyalibonga umsebenzi likontinye kanjalo kungayisini ube lati sesaphosele ebhalakwe likeli sicela ukuthi abezani PF sicela ukubuza ukuthi imgwaqo sizothi ayalungiswa umgwaqo wenkayi osukela kobulawayo siyenkayi kusinsi kudala wachiwa ngabelungu lamanje ifile ngamagodigodi kathi kuthiwa iyalungiswa yuphi umgwaqo sicela basiphumele egcikeni basitshele ukuthi yuphi
Salubonani sizwe sakithi sakomthwakazi okhulumayo nguPrince Nkomo wakonyongola ekhesi eyi ngizobuhlungu kakhulu abantu abadala kuzo zonke lezi zinto ezenzakalele zendakithi abantwana ukuthi bayafakwa kupolitiki lalapho kungamelanga bangene khona kutholakale sebefakwa kodwa-ke mina abantu abadala njengoba ngize lapha simuntu othanda into zepolitiki bengithanda nje ukuthi nami phawule sizwe sakithi sakumthwakazi koko konke okwenzakalayo abantu abadala. Isifiso sami sokuthi siphume kulabo abantu abamashona, sizimele thina sodwa, sizimele thina sodwa sisizwe sakumthwakazi. Ngokuba ungabheka kuzo zonke lezo izinto ezenzakala ukuthi abantwana bafake kupolitiki, kwenziwa ngabantu abasuka le eshoneni bezokwenza kithi esayidini lakithi. Selokho kuqalile zonke lezi zinto kubo harara kukayenzakale zonke lezo zinto lokho ezenzakala esishweni sakithi samaNdebele. So besicela abantu abadala mhlawumbe lakini baphathe ukuthi mali ngabe lilawo amandla okuthi sikwazi ukuthi siqumise lapho o liqumise lina abantu abadala anyeke mbona kulisiqeda.
Salubonani bakithi labasakazi bethu abasiphakazela indaba ezimnandi ezile hlonze nsuku zonke. Siyabonga, siyabonga umsebenzi eluyenzayo mpela kungayisini angasazi lutho. Hayi ngithi ngiphawule ngezanu engatshaya abantu bakithi mpela iqale batshaye batshaye kungakavotwa. Bethi ma sekuvotiwe bethi bawinile asokuwina vela bawinanga bazokwinisa ngodlame. Abantu bayethuka bayisaba khona ukhyano kegugurawondo kwayezakala abantu becatsha betshaya betshontshe busuku. Izanu vele ayiwini okwakho okwabo lidlame kuphela. Baziqhenya lo mnanangako bekhuluma mpela ethi bawina bona 2023 berobha lapha unkulunkulu kadakwa. Asimeni ngomthandazo bantu bakithi, one day unkulunkulu uzasiphendula mpela. Nyabonga, ingadonsi kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedale Lady House ecubungula udaba lomvukela owanyakenye ithi isiqede ukubala amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe awatholakala endlini kaMnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Likomiti ithi izabiza abasebenza umsebenzi wozomvikela ukuthi bafakaze ngokuqakatheka kwamaphepha la lendlela uTrump achaphaza ngayo ngokuwasa emzini wakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, uMnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kundaba kaMnumzana Donald Trump ngeke ngiphawule kangako msakazi. Singa speculator kodwa ke ngibona ngathi kasimeni sikhangele ngoba abantu laba abanjengoMnumzana Donald Trump ukuboshwa kwabo kunzima. Kungakhulunywa lokhu nalokhu nalokhu kodwa ke ngibona ngathi asilindeni ke sibone ukuthi kuphelelaphi ngoba yena uMnumzana Donald Trump abantu abaningi ngabamthandi ngendlela ke approach ngayo izinto. Kodwa lokho kakuthi ukuthi imicabango yakhe kumbe lokho akwetheswayo sesingathula icala ngenxa yokuthi abantu asimthandi. Akulunganga ukuthi ngetheswe icala ngoba ngizondwa, kangetheswe icala ngoba ngonile.
Yena uTrump ubona engumuntu onganqoba yini kukhetho nxa engamisana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluzayo.
Asinazelele mnumzana ukuthi ngemva kokuba umnumzana uJoe Biden ethethe kumnumzana uDonald Trump, izinto zijike ngenye indlela angeke uyithande. Kanti ke impilo nje ebantwini banazelele umnumzana uTrump sesukile esikhundleni. Abahlakaniphileyo bake behlale besho nje ukuthi ubona ukuqakatheka kwento nxa ungaselayo, nxa isikubalekele umkhono uyinazelela. Ngakho abantu abanemba kunazelele umnumzana uTrump sebemkhuphile esikhundleni ukuthi ubesenza ngcono kulo mnumzana uBiden. Ngakho ke nxa kungaba nomncintiswano namhlanje ekuncintisane uJoe Biden loDonald Trump, ngibona uDonald Trump ewina nje kakhulu futhi ngebanga elikhulu kakhulu kokuthi umnumzana uBiden uyabengalandeli lokulandela, uyabebona uthule emuva.
Alo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio. Kunjalo nje isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe abavoti phambi kokhetho lomnyaka ozayo. Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kaGetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lungalungisiswanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa, sidibaneni ngomvulo kusasa lingezwa ke indaba zakusihlwa kusasa langesonto. Ezekuseni lizazizwa ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo.